siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezano PF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokho belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu.
Senza izifiso zabantu. Yonke into ezakala elokuzweni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengo-Minister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila.
Ukweziphathelane labatsha sixoxa lembongi njalo engumlobi uMnumzana Ntando Dumani.
Ukuthi makungulutheswa ngesiNdebele izaga lolu lugwalo ke olumumethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamachumi ayisikhombisa ngezinhlanu phezulu 575 kuhlanganisa lengcazelo zazo amazwi awahlakaniphileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wemgoza edalela eParliamente uMnumzana Obed Mpofu ongumphathintambo obona ngemota zokuhambisa kanye lokuthuthukisa amankampani kahulumende ama parastatals uthi akusensuku zajwala ibandla lakhe elizano PF lingathathanga zonke izihlalo edalela eParliamente kanye lezamakhansili elizweni ngenxa yokusebenza kwalo gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu. Ukungxoxo ayiqhubele Studio 7 uMnumzana Mpofu sichazisela ukuthi kungani esitsho lokho.
Abantu lokho besinika amandla ukuthi sibuse siye phambili. Sindawonye izano PF libandla labantu kasobandla lomuntu. Kuthi mina laba basingathi bayasishola bakhuluma ngama individuals kodwa bakhulumi ngabantu. Abantu yibo abathi senze konoko. Ngathi yidemocracy yakho. Kodwa ubona abantu bezesabuke emncintanisweni ngathi ufuna ukuwina irace ubaleke uthera ngiyasengigijima sikaze ukukhuluma ukuthi izidalo zami zochoka kuhle hey amasokisi ami adabukile. No, zama lawo engxoxo zakwazi kube right ngelinye ilanga kodwa ungabiseli izifiso zabantu emuva. Senza izifiso zabantu. Yonke into ezakala elokuzweni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengo-Minister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila. So singawesti isikhathi. Abanye bacabanga ukuthi ngxenye bazawiniswa kutshona bekhuluma emafonini bekhuluma elokhuzeni emaredweni. Ukuwina kwakho kusebantwini. Mina yabona kangidliwa phela ama-elections. Ngothi ngihlala labantu eNyamendlovu, ngihlala labantu eMgquza, abantu bayangazi. Nxa ngiphambanisa abangitshela ukuthi hayi lapha mdala sulahlekele indlela nasi. Yikho ukubusa lokhu nothi kutshona ubusa ngama-intanethi ukhuluma amanga.
Sibona ukuthi ibandla lakho linqobile kobulawayo ngemva kweminyaka eminingi. Ubona kusenzakalani kusasa laphana bazatshona bebuyela.
Silo mlandu thina njengoba sinqobile sokumele sitshengisele abantu ngathi vela kade bengazake basebenze lathi okweminyaka engu-15 or engu-20 bevotela ibandla eliphikisayo. Khathesi sekumele babone ukuthi thina siyenza njani okuhlukeneyo lalo kade bekwenzelwa yilaba abanye abanganqobanga. Mina ngizibona silo mlando omkhulu kakhulu ukuze sisuthise izifiso zabantu. Izifiso zakobulawayo zinengi okwedlula kwezinye izigaba ngokuthi ibulawayo ama-factory savalwa. Ibulawayo izinto zinengi ezingathi sezibisele themba labantu emuva. Kodwa uze zabona laba abaphikisayo besithi hatshi izano PF enzelo izano PF le constitution yayo ejengisela ukuthi sifuna ukuthuthukisa njani isizwe sakithi ngomnotho. Bona kade belandela i constitution athi khuluma ngokwabo laba abade bebavotela kodwa sekumele sibajengisele ukuthi thina okwethu kade sikhuluma kuyasithuthukisa njani. So silomlando omkhulu kakhulu njengeparty.
Ibandla lakho lizangena nini enkayi ebhinga lewangi lakuwo wonke amakhanseli sesikhangele eMathebeleni?
Enkayi sikhona isaluza eyodwa i-constituency siyayisebenza bayakwazi ukuthi siyisebenza njani. Ngake ngayingenela but ngaphuza ukungena khona ncedisa i-candidate yethu kukhetho oludlulileyo kodwa azange ziphumelele nisakuvuma lokho ukuthi yidemokhrasi yakhona. Ebhinga kulobu nzima kweqiniso kodwa lakho futhi sisazama ukuthi siqale silungise ngakithi phakathi kwethu thina singakangeni ebantwini ngokuthi abantu labo bangalibona lezi gwenxa bagcina sebephambana ingqondo ukuthi kade abantu laba baba izigonqele ezivela nga. Kodwa konke lokhu sizama ukuthi ulungise singakatshela abantu ukuthi sesingenile. Ewange lakho futhi sayawina iwange West kwasale zimbili lazo zawina ingxenye abantu babebone obunye ubulokhu zenu izigwenxa kithi kodwa sizazama ngemizamo yonke ukuthi sibatshele abantu ukuthi hayi thina simele abantu yikho abantu besivotela abaningi ilizwe lonke itsholotsho sesiyithethe libonile ukuthi izimange esenze itsholotsho inani labantu ade silabo esasilizuzile elikhetho lwadlulayo lo luka-2013 luphindwe kabili le ngxenye yelokhu yabantu ukuthi sibe over 11,000 ikanti kuqala sesikuma-3,000-4,000 ukhangele ukuthi abantu nxa sikhulume labo sabangenela sakhuluma labo abantu bazwisisa injongo yethu ukuthi sisuthise abantu bafuna amanzi, bafuna izikolo, bafuna izibhedlela, bafuna imigwaqo, bafuna yonke into, izinto kumele sizenze kathesi. Sekuzaba lula ukuthi sisebenze lama MPs amatsha abakhethiwe kathesi ukuze singene koBulawayo. Kuqala kade kunzima ukungena koBulawayo ngokuthi i-councilor soze kuvumele, ama MPs azoza kuvumele. Kathesi setsholotsho yahamba, akula muntu ozaqalisa ukutshela izitori. KoBulawayo zangena kathesi akula muntu ozatshela izitori. Ngokuthi sesisebenza ngohlelo esihamba ngalo kulandela i-constitution yethu le-party manifesto esavumelana ngayo.
Lo mnumzana Obert Mpofu omela isigaba semgoza edalele parliamente njalo engumphathintambo kahulumende wabona ngemota zokuhambisa eyisiphathamandla sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7. Umeli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Bethany Kobebe uthi umumo wendlala mubi ngamandla esigabeni sakhe ngoba izakhamizi azibanga lesivuno esihle lonyaka. Ubebe utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi akulamanyathelo akhanyayo athathwa nguhulumende ukulungisisa lolu daba.
Uhlupho nje esilalo njengabantu beZimbabwe ukuthi kasila hulumende. Silabantu abangakhangelanga ukuthi abantu beZimbabwe baphila kanjani. Silabantu abakhangele ukuthi lanxa abantu bangaze balambe bafe akukhathalekile. Kambe shuwa kungaba lo hulumende ongathi yena unguhulumende oloqotho ohamba esiya e-United Nations ayecela ukuthi i-United Nations imncedise ekhethweni. Abe sesithi e-China iye banika amarayisi kunikwe irayisi 2 kg ngomuzi. Khuluma ngehulumende ozabakwazi ukuthi kufanele ukuthi abantu nxa belamba besifa. Aye e-World Food Program ayekhuluma iqiniso ukuthi sokungehluli ukuthi ngifide abantu bami kwenzeka ukuthi bafidwe kodwa kuyamehlula uhulumende khonoko. Sikhuluma ngohulumende ose-Africa othi yena nxa kuthiwa kufuna ukukhokheli kuye kuthiwa i-Africa ikhokhelwe ngumuntu one-91 years old.
Edale lephalamende liyake liluphathe yini lolu daba?
Ludaka olumqoka ngoba akula MP ongasukuma namhlanje whether ungumP weZanu ungumP weMDC ongasukuma uvule umlomo ukuthi kuyakho indawo abantu bayasuda abantu abangakhangelelwa ukuthi balambile angiboni ukuthi ukhona uMP okhona ongakukhuluma khona uMende weZanu PF ngokuthi engamtshela khona ukuthi esimpini sakithi siyazi ukuthi umuntu uyazalwa angazalwa uyakhula angakhula uyodla angondla uyaguga angaguga uyaphumula angiboni ukuthi ukhona umuntu okuzala uPF ongakwazi ukuthi lalapha akhona yibo ulomntwana ulomama ulobaba ulokholo nga umuntu ezana lapho khona ubekwazi ukuthi nxa ulokhu uvuma ukubuswa ngukhokho ufanana nomuntu ovuma ukubuswa lidlozi.
Lo mnumzana Bethany Kobebe umeli wenkayi South edalele parliamente njalo isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngihamba lembongi njalo engumlobi oselobe ingwalo ezintathu zesikhalanga umnumzana Ntando Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo Ntando.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli njalo ngiyavinyelela abalaleli emakhaya.
wethule ingwalo zakho ezintathu lapha khona ngapho ePlumtree ngolwesihlanu. Ugwalo lwakuqala lulesihloko esithi iyalila hwehu. Kuchoni?
Ukuthi iyalila hwehu kusho ukuthi ikhalile insendlu yesiNdebele. Ugwalo lolu luzinkondlo eziqoqiweyo ezingamachumi amabili lesithupha. Lukhuluma ngezinto ezehlukahlukeneyo mayelana ngolimi nempilo nabantu besikhalangeni. Yikho ke njengoba libizwa nalo kuthiwa ikhalile insendlu nje, ngiyenza umsebenzi engibona ngani ngowensendlu okubika konke okuhle lokubi, kanti njalo ukuthi ngikhumbuze abesikhalangeni mayelana ngolimi lwabo njalo nangendlela yabo yokuphila.
Ugwalo lwesibili uthi wena mihodzi yebungwa, ukhuluma ngani lapha?
Ukuthi mihodzi yebungwa ngesiNdebele kusho ukuthi inyembezi zomona. Lapha ke lolu gwalo lungumdlalo wokulingisela idrama. Luphatha izinto ezehlukeneyo ezimayelana ngempilo yesikhalangeni, kodwa ke ukuthi inyembezi zomona kuyisehlakalo ke esisuka sibe khona phakathi kwalowo mdlalo ngenxa yomona wabantu ababe bekhangele abanye ngamehlo angayisiwo beze begcine sebesenza ukuthi kube le ndaba ezingamanga ezimemethekayo zigcwala ngalabo bantu.
Elesithathu uthi wena makungulupeswa, kuyini lokho?
Ukuthi makungulupeswa ngesiNdebele izaga. Lolu lugwalo ke olumumethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamachumi ayisikhombisa nezinhlanu phezulu 575, kuhlanganisa lengcazelo zazo izaga lezi ezisikhalanga namazwi yawo ahlakaniphileyo.
Ule nkondlo lapha uthi wena apa matongo umbonakene, asizweni inkondlo yakho ngamafitshane.
Apa matongo umbonakene wahagwa nemoyo wangu. Unameko machena sekhanga zakubo kwa nendongo. Ganda lobe nengela sevula emabilila. Unkwa vile nswanja bakwa kwa ivisa. Eka mingwetela meko buchena nkakawe molombe. Mbili mbako inongo lesabasa. Unopenyele la senyonje ndala hanga. Nzipo wayo aninga ulewe kwa kuindo etukana. Ndiye wakagwa ne moyo wangu. Unotamba ukavilila vula angwazo angu. Gumbo lile patamba ndo figama ndika puta mavu. Unopala mapawa ngeva bana beka umpe vula nele ngulubi.
Lapha ngikhuluma ngentombi ekhalangene ngiyikhethileyo, yikho ngazithi apha matongo umbona ngithi ngikhe lambona nje bese ngichasisa ke ukuthi ubuhle ayibobona nangendlela angithinte ngayo enhliziyweni, ngikhe lambona yini ukuthi unjani njalo ngubani.
Asizweni le injalo lapho othi khona anditotukana.
Dumelani. Ndihwehu yebukalanganyo nyimbuya isingahle danilila mimale zvakanaka nezvivi. Ndozvisa pasi mberi kwemakombwa ebuhegwe bukalanga. Makomba lumene makomba kadze mitunhu yechava chamambo. Mundi adzimezeve handitotukana. Ndahane ndevo yandipanda siku nesikati. Selonda linomela pamagala hongu enuola. Kutolika lumanga lingwange pakati kwevanhu koila. Ndohisa ndevo inolizana nebuzva vanhutana vakakuvungana kuti vamiridza pesu ndiani pasina mwana angasundigwa kubhatisa honi. Mundilinge kumeho handitotukana.
Lapa babankomo nizama ukukhuluma ikakhulu nabadala nabakhokheli basesikhalangeni. Ngilwisa ukuthi nike ngibatshengise izinto eziningi-ningi ezibonakalayo kanti kungekho engikubona kumbe sikubona kucacile kahle ukuthi bona bathini ngakho mayelana ngokulahleka kwesikhalanga yamasiko aso. Yikho ke lapha kuyindlela yokuthi ake sithi-ke thina njengamakhalanga sizinuke amakhwapha.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ntando, njalo sikufisela inhlanhla ngokuloba kwakho ngengwalo zakho. Siyabonga kakhulu.
Nami ngiyabonga kakhulu Ntungameli, ngiphinde ngibonge kakhulu nabalaleli emakhaya, kanti njalo ngibakhuthaze ukuthi isikhalanga njengolimi lethu asiluphakamise njalo sisondeleni, sibambaneni, sibhale ingwalo abantwana bafunde. Lumnandi kabi lolu
sipotelekwe linopotelekwa likabedobe gule njelele linokumbiwa hwehu ikambalumbo gwehana linokumbiwa maanganloveka loba maile kukaloba musikwakwa nemusabasi linokumbiwa vana vekalovana nenungo dzembwe.
kongwe ulwino kwizimo
ka belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lontando Dumani yena oyimbongi njalo ongumlobi wengwalo zesikhalanga asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntungamili inkomo lilale
Imbongi ke leyo umnumzana Ntando Dumani obexoxa lentungamili inkomo kuhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi unyongolonkomo.
Sebufanele sembongi inkonga nyongolo wenu. Sebufanele sembongi Waleti nkululebo Waleti ubambaneswe Umkabubo Sekufanele simbongeni sonke Umfoka nyongolo wenu
Joshua Nkomo Kabubo Kanyongolo Aramatate Latela zimbuke Sikumbese shula bechuki Bageza ngochako Abanye begeza ngamanzi Unzensundi abensundu kaliwe siziba sase Rhodesia unzi amandebele eyakhupha bamhlobo esizibeni zaphula kude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lithumi lamadoda ijubele imhlophe elakithi idleke kwahlala imkhombazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wachitha umlilo wasentumbane ehlahleli manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangu nanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe obulawayo phambidinga phansi laphezulu kanti usenduze wenkonjane wayezizweni umahamba yedwa ethembi intonga yakhe abanye behamba namabutho beqahle ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umakhukhu unyongolo umcabuko ulinda owemba abasala bencinda undunankulu wezipulafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia enzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufalibalele wahlangana lembila zithuthu smith hawu indiza mthini evictoria falls wavuma ugeneral peter wals wathi uyinkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi engihambisana lawe e-afrika kulikhawe lamaqhawe nyongolo elakotama ingela nxebe emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engakhulwa ngamafukazana athi azama ukuyikaza amabhuna ehluleka
umkabubo walethi ubuthule ezweni walethi inkululeko walethi ubambane ezweni umkabubo sekufanele simbongeni sonke umfoka nyongolo wenu
Joshua Nkomo Kabuko Kanyongolo Aramatate Latela zimbuke sikhumbe sehlula bechuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unzensundu yabensundu kaliwe siziba sase Rhodesia unzi amandebele eyakhupha bamhlobo esizibeni zaphula kude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lithumi lamadoda ijubele imhlophe elakithi idleke kwahlala imkhombazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wachitha umlilo wasentumbane
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokhu belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu. Kweziphathelane labatsha sixoxele mbongi njalo engumlobi umnumzana Ntando Dumani. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi lingakhohlwa ukuthi umhlaba lamhla unanza ilanga lokuqakatheka kwabobaba. Father's Day.
You have
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.